isikhulumeli samapholisa kweBotswana uMzodaniye Bakali uthi amapholisa kwasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala azihlomile.
We are going to engage them all head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizaqinilana labo singesabi, asinyenge sivumele isimo lapho abantu bethu sebehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
Kusehlakalo sangomvulo uBakali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha. Uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo, ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela. Ababili abakweleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi. Ukubulawa kwababili laba kuza kungensukana omele usiba lobukhulu amapholisa kweleBotswana uMnumzana Phemlwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngezigebengu ezinkena zivela eSouth Africa leZimbabwe.
Re itletse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le maAfrika bo.
Sibela macala amangalisayo omasidinisisa sithwele ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambene nabanye babo abeSouth Africa kanye labeZimbabwe.
Owe Zimbabwe ohlala eHabron uMnumzana Mkhululi Moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda.
Njengelizwe lapha lizwe leseBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi. So abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza kanti kababuzange langeni. So kulezi gameko mpele sithe zenzakala lapha abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo ama-armed robberies. Hayi, mbona abantu bazalimala. Bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelile kakhulu.
Kukanti esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gift Ncube uthi kumgceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala.
Inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama-armed robbery, ezifana lokubamba nje zena lezi moto ezithwala ikakhulu izimali. Kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela engibona ngakhona umuntu kasozebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani. Umuntu uyabe sebuye vele kwazi ukuthi into ayilandayo yini uyayithola ngapi. So kuyabe kuloku kusebenzisana labangapha.
Umphathi ntambo wamapholisa uMnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.